lozalo lawe twalungthanda madoda wo walungthanda lozalo lawe twalungthanda makhetha ngiyabona wo walungthanda lozalo lawe twalungthanda makhetha ngiyabona wo walungthanda babe titi zangamzelo mina babe ngkhosi sendema. Oh,